Isinqumo esithethwe ngohulumende wakwele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu besebenzela umathanda. Abantu bebephiwe imigomo lemibandela yokuvunyelwa ukuthi batshakale, bagcwale yonke indawo, bakholise isikhathi sekhefi kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abasawulandelanga umthetho, abantu besebezihambela nje mahlayana mahlayana bengagqokanga amamask, abantu sebenatha utshwala ezitaradeni, sebezijabulela yonke indawo, abantu sebehamba emasontweni, amanani la abaphiwayo ukuthi kumele abantu bangedluli inani elithile bebengasela ndaba lakho. Abanye betshona bedlala emapakini, bedlala amabhola, abanye ngabadlala kwizinto eziningi ezihlukeneyo. Kungakho uhulumende la ekubone sokubalulekile ukuthi ukuze asizindise impilo zabantu, kufanele abuye futhi njalo afake imigoqweni leyana ebivele ikhona, ngoba abantu kukhanya bona bebodwa behlulekile ukuzibamba.
Sike sezwa ukubana kulo hlobo lwegciwane le-coronavirus khona ngapho e-South Africa, igciwane lakhona lingani lilobukhali. Ungasitshela ukuthi kukhona yini osuke wakuzwa ngalokhu?
Uhlobo lolu olutsha lwe-coronavirus okuthiwa lubukhali, yebo sengizwile ngalo, kodwa ngingabe ngiqamba amanga nxa ngingathi mina ukhona umuntu engimaziyo osethe wabanja yilo kumbe osethe wabulawa yilo. Kodwa lokho akutsho ukuthi lungabe luluhlobo olungekhoyo, kumbe ngithi mina amanani alo angabe phansi. Kungakho lathi siphile siphakathi kokwethuka nje, ngoba asazi ukuthi kusasa kuzobamba bani.
Ngamafitshane ungathini wena ngomumo okhona, ikakhulu sikhangela ukubana lesi isikhathi abantu abandiswe ukubuthana bejabulela umnyaka omutsha ozayo?
Uhulumende usetshaye umthetho wathi yena ukuze umkhuhlane ungaqhubeki umemetheka, ukuze abantu bangaqhubeki bebanjwa yilo umkhuhlane, ukuze abantu bangaqhubeki besifa, kufanele ukuthi sibuyele ku-level 3 we-lockdown. Kungakho abantu kufanele ukuthi balalele lokho okukhulunywe nguhulumende, ngoba uhulumende usuka ehlanganise izinto eziningi ezehlukeneyo eziyizo ezimtshengisa ukuthi lokhu yikho sokufanele kwenzakale, ngoba abantu bebengalaleli. Kungakho abantu bangagijimisi kakhulu ukuthi kulesikhathi sekhefu njalo bafuna ukujabulela umnyaka omusha. Amakhefu maningi asazofika.